sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlawu kuNhlangula 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Iprocess leyi ngendlela ebanjwe ngayo endaweni eziningi ishiye yenze ama divisions kakhulu. Akusoze kumangalise kwezinye indawo sesizwa ama candidates azimele wodwa.
Ayakhala amanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kaluqhutshwanga kahle uhlelo lwe-consensus candidate selection process.
Ukuthi lelungelo lokubana xa engazuzifikanga elungisiseke iindaba zakhe lenapil committee. Labanye vela sebefakile amarekhodi labo abantuangazuzifikanga ukwenza kwabo bazabe belandelwa case by case nge-apil committee ukubana kulungisiswe lapho kufana kulungiswa.
Kodwa ibandla le-CCC lithi lwenziwe ngemfanelo. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ayakhala amanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kaluqhutshwanga kahle uhlelo lwe-consensus candidates selection process. Bathi kwezinye indawo kuthiye abantu bexabana okumangalisayo ngenxa yokungavumelani kwabakhethiweyo abazamela ibandla leli kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka mhlaka 23 Ncwabakazi. Kodwa ibandla le-CCC lithi bakhethwe ngemfanelo abazalimela kukhetho olukhulu oluzayo. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokwenziwa ngamalunga enhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlalana lebandla le-ZANU-PF. Ukuze sizwe okuningi ngokukhethwa kwabazamela i-CCC kukhetho oluzayo, sixoxele lomnumzana Thembelani Moyo ohlala eLubane.
I-process ebisetshenziswa libandla le-CCC ebibizwa kuthiwa yi-Community Consensus Nomination isisezingeni lokugcina ibile ama-stages angu-4 lokuqala lingele-nomination elesibili kwi-verification and submission of CVs kwasekulandela ama-caucus alaphade kusiba lama-stakeholders consultation elokugcina kwaba yi-announcement of candidates lapho osokuphume khona amabizo luhlu lwabantu abazamela ubukhokheli be-CCC. Engikunanzelelayo njengoba ngisitho ukuthi bekuyiprocess. Iprocess leyi ngendlela ebanjwe ngayo endaweni eziningi. Ngibona ngani ishiye yenze ama-divisions kakhulu. Engikunanzelelayo ukuthi ekugcineni nje maduze njengoba ukhetho solusondele. Akusoze kumangalise kwezinye indawo sesizwa ama-candidates azimele wodwa.
Yes, singathi ukujonga liphi khonokho baba Moyo?
Indlela i-process leyi ebanjwe ngayo ayisabangahle. Ngendlela zokuthi bonabo abasibakhangeleyo abangama-candidates. Ama-template lawa, i-document leyi esetshenziswa ifikele ezandleni zabo. So okudale kakhulu ukuthi indlela athi sebeyisebenzisa ngayo kungabi indlela efunwa ngabantu. So ke kuzima siyakunanzelela nje emawadini lapha la kuma constituencies abantu badonselana even lokukhampena kukanje kathesi njengoba nje ukuthi sisezingeni lokugcina ku announcements of candidates. Kwezinye indawo ama candidates asikabi wazi ukuthi ngobani. So engikuxwayisayo kakhulu ukuthi abazaba ama candidates abadonsa amasokisi sibili ngoba isimasimanga kuhle lapha sibili ngoba hayi indlela eyabanjwa ngayo iprocess leyi ichiya abantu inhliziyo zikhala igazi.
Umnumzana Thembelani Moyo lilunga lebandla le-CCC besixoxa laye eseLubane esabelweni seMathebeleland North. Umnumzana Gift Ostalo Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi kuqhutshwe ngemfanelo ukukhethwa kwabazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Sesiqhubekele phambili nge-process yethu. Sezi
edileke kobulawayo ukulungisa ama candidates isuka lapha ke sesiyakhipha ilisti yalaba bazasimela inxa yokuthi sasisele nokuqali Harare ukubana ke ama candidates ke eqedise ukuthi Citizen Caucus ekhambe kuhle kakhulu kobulawayo lapha abantu bekhetha abantu abazabamela ephalamende necouncil esilokujabula kakhulu ngezakhamuzi zakobulawayo ngokuba ke lihlanganiswe njalo ke nokukhetha abantu ababafunayo.
Ye, sizokuthiwa kodwa kulabanye ekade be ngamakansela abangani bayakhonona bathi kukhanya ngazani bona bangenanga.
Hayi kwe kulabanye abamiswe ngoba liyakwazi ukuthi sasiyenze ifeting yethu lapho esikhangela isimo somuntu umsebenzi wakhe lalapho abame khona. So lokho yikho ke ukubana abantu batsheliwe kwakuyenzakala iZimbabwe yonke kulabantu ababekhitshwa i-vetting committee esayi-anawunsayo eyakikhangela ke ama-security reasons. Lokunye ke ukuyenza ukuthi abantu bekhitshwe abangasibo benhlanganiso yethu ye-TCC.
Kulabanye abanjengomeya uSolomon Mgoni uzobuya lo msekeli wakhe uMlandi Ncube. Sizokuthiwa labo bayakhonona bathi basele phandle. Kuhamba njani khona?
Hayi ke kwabantu bayakhona kuyatholakala ukukhonana kodwa ke yikho kule appeals committee kubana laba ke ababelezinkinga. Behambe ku-appeals committee ngoba i-candidate kayikaphuli. Kubana lapho kuyabe kulenkinga kulungisiswe. Nxa wonke ngoba kulonke umuntu lelungelo lokubana nxa engazwisisekanga elungisise ke indaba zakhe le commission le appeals committee.
Khonokho kwenziwa nini ukuthi nxa umuntu ekhonona kumele aphosele khonokho akufuna?
Kulabanye vele asebefakile amaripoti labo ababengazwisisekanga ukwenza kwabo bazabe belandelwa case by case ke nge-appeals committee ukubana kulungisiswe lapho kufana kulungiswe khona.
Amabizo ke aphuma nini alabo asebephumelele?
Singaqedisa ke lapho kusele khona sizakhipha ifinalist yeZimbabwe yonke kulala abazasimela abazahamba kuye kuZimbabwe Electoral Commission mhlaka 21 lenhlanganiso yethu.
Ye, kodwa ubona ngazani akula abanye abagcina bephosela amabizo abo besithi sebefuna ukuzimela bodwa kukhetho luzayo?
Hayi, kulaba ngabona kanjalo babevele bengasibo benhlanganiso yethu ebabevele babevele ngabeyinhlanganiso nje kuyabe kuexplaina sobala. Ubana waye bengabe bekhitshiwe ke kuma processes ethu.
Ye, what is chake olunye udaba ole forever associates Zimbabwe sizokuthi ke isithethe ukhetho yafaka esikwameni yibo sebekhangela ukuthi ukhetho luyaqhutshwa njalo abefazi lava akusitshele kancane ngokuthi kuhamba njani?
Ye, indaba yefazi kufanele ikhangele kakhulu by all right thinking citizens ngenxa yokubana ke ifazi wathi yona yiyo sithethe umsebenzi wamapolisa nomasosha noma i-central intelligence ngenxa yokubana bahamba kuma-polling station bethatha ama-details wabantu besithi bona security reasons swasilashuwa simelele ukuthi kungabazekhuluma ukubana ke usetshaye yini i-vote of no confidence on the central intelligence organization yalizwe yikho ke sekhiphe ifazi ngenxa yokubana ifazi thina sikwazi ukubana yinyamazana bani ifazi leyo ingandeni njalo isebenza njani njalo i-answerable kubani.
Kodwa kathesi vele kuhamba njani ngefazi naleyo esele kubonileleni?
Ifazi ukhanya ihamba thina lapho sangena kona emalondwane yayikhona ku-polling station lapho kwakuyenza khona i-voter inspection bethatha ama-details abantu thina zabakhipha njengama-citizen ngenxa yokubona ke siyawazi umthetho ubana ngubani abavunyelwa ukungena ku-polling station.
Liza kwenzani ngakhona okwenziwa yifazi?
Thina soze sivume ukuba nefazi interfere lama-electoral process eZimbabwe yikho libona lapha mina ehamba khona nama ama-citizens akwazi ukuwakhipha ngoba abala mthetho obavumezayo ukubana bengene njalo besenza. Ye, bengayenza okwezala u-P F beyenza okwezala kodwa singase sivume ukubana bethatha ama-official positions afanele kube umsebenzi wezeki noma amapolisa.
Umnumzana Gift Rostaros ziba ngumsekeli wesikhulumelo sebandla le-CCC bexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma okubandla lezanu p f ngokwenziwa yinhlanganiso ye-FAZ.
Abantu abacabangela ukubana ifazi affiliate organization ebandla leZANU-PF sithethe over ama-elections ngabantu nje abazicabangela izibozo zabo.
Ukujonga liphi khonokho golide ngoba siyabona ukuthi ifazi igcwele indawo zonke sibili njalo uyangena le ndaweni ezijeneyo esihambelana nokuqhutshwa kokhetho.
Lokhu ngikutsho ngoba siyakwazi mhlophe ukubana iVEC iyikhomishini ezimelele yodwa eyiyo ekhangela ngokuqhutshwa kwama-election ezokhetho. Njalo nxa sebesenza okokhetho yibo abalolungelo lokukhetha abantu abazancedisa. Siyakwazi ukubana kaninginingi iVEC ivame ukuthatha ababalisi bebe yibo abancedisayo ukubana kuqhutshwe umsebenzi wezokhetho bona boda abangeke benelisa njengezethu ukubana bakwenze lokho njalo abangeke bagcina istaff esinengangako ngoba sifunakala nje kanye ngesikhathi eside once in a while ngakho akusoze kube usenza ukubana begcine abantu abaningi bengasoze benze lutho so siyakwazi ukubana bona abezeki yibo abalelungelo lokuthi bazakhetha abantu abazancedisa ekuphatheni ekokhetho lolu osoluthe lwafakwa mhlaka 23 August umongameli
uNomzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezano PFF sixoxa laye ekobulawayo ngasebenzisanga ngokuxoxa ngodaba lo-retired brigadier general Walter Tafumanei ukubiwa ukuba ukhokhela iFAS ekuhlangothi lwamapolisa e-NCTA ule-Central Intelligence Organization sixhume umnumzana kutakwashe Munzaka okuhlanganiswe yefazi othe basebenza labantu abatshiyeneyo kanye lebandla lezano PF. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan kulandela ukuphela kwesikhathi sokukhulumisana umlota okwakulungiswa ngele Melika neSaudi Arabia mhlaka 22 Nkwenkwezi. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba wehlule ukuthi abalwayo bekhulumisane umlota ngolwesihlanu. Lele India lithi sebefika amakhulu amathathu abantu abafe kulandela ukungqikilana kwezitimela ezilizweni leli ngolwesihlanu. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulimele abantu abedlula inkulungwane engozini le ibangelwe yokungasebenzi kahle komlilo kagesi. Sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe
baba mkhulu babelobola.
Namhlanje sixoxa lomnumzana Jeffrey Golide Chuma khona ngale-ke kodimila etholojo. Kunjani-ke Golide?
Hayi, ngiyaphila nababathiweni, njani lani Mthembu?
Hayi, siyaphila kakhulu. Kunjani etholojo khona ngapho?
Hayi, etholojo kuraiti kodwa sibona nje amakhaza kulezi nsuku.
Ye, ake sikhulume ngezamasiko namhlanje. Kambe basalandela abantu amasiko esintu yini? Anjengokuthi nxa amajaha zikhulile kumele akhulume nabo malume into ezinjalo kusakhona konke lokhu yini?
Akusekho konke lokhu vele sokwathabalala ngasiyadinga nje amaqhoka ukuthi vele imbangela kungabe kuyikuyini.
Wena ubona ngazani kuyini Golide?
Ngibonani nje khonoko nje inguquko nje sukwa nje ibe khona nje emhlabeni abantwana vele babasanaki lokuthi bedinga ukuthi bekuze kokunye nje ebantwini abadala ye kuqaleni ngoba kathese umntwana ngathi uthi uyakhuluma laye ukutshela into zakudala lezo.
Kodwa-ke pho bagotshwa njani nxa kunje ukhanyazani kuyahlupha phela lokho?
Ye, kunjalo sibili babadube kodwa siyazama ngamandla wonke ukuthi abantwana sibasondeze eduzane. Okunye kubabonalayo ngibonani into zabo lekuthiwa izidakamizwa ngoba ngiwo kwenza vele bengasondelani vele nabomalume labo-anti kuyafana nje abangamafana konke labangamankazana babadube.
Wena usakhula Golide lalitshelwani ngabadala kumbe omalume obabakazi into ezinjalo lalitshelwani sibili okwakusakha umuntu abe ngumuntu?
Ikakhulu mina ekukhuleni kwami ngikhule lukhulu khona phana kujimila ngoba sadlanxa kumbe sesifile sivele enkomeni vele sasingangeni ekhitshini sasala khona ngale endaweni kakhulu khona ngale ngaphandle nje kweguma kwasasala khona lokuza kwasasivela khonapho manje abantwana bakathisi vele sobelomehluko abantu ngabantwana abakhula nje ngelinye isiko vele nje lingakhethakalini.
Ukhulu khona ngale lihlezi phandle wayekutshelani?
Ukhulu wayemfundisa nje konke nje lokuthi manje ufuna ukuba yindoda kumele ukuthi uyenze njani ngoba ukhulu wamthola vele lokuzimbodlela kwakhe nje okunathwayo lase sinathisa ma kumele ukuthi sinathe kodwa noma nje sizawazi sinathelani kodwa xa ngibona kathi ezimbona niko kwakusiqinisa ngento eziningi sezingavele ukuyela zee zazizibuza kuye vele ukhulu.
Akutshela abantu ngokuqakatheka kwamasiko sibili ukuthi kumele pho kuvuselelwe njani konke khona kungani sokuphila?
Amasiko sibili aqhakathekile sibili bantu bakithi ngoba yikubona lakathi zezulu lingasani ngendlela okunye futhi kusuwavele kube yinkinga into eyimbaleki kakhulu ngalizi ukuthiwa izangoma. Izangoma thizezo zikhide emini izakathi zikhide ebusuku uthola lo muntu la manje siyavuswa uthole ukuthi uyendise esoko kathina ingungu vele zazima ngesikhathi lento asala phana ngimanje sokulandela izulu wasuze vele ingungu ekhala vele endaweni kodwa kadeza uthola lezikhala ingungu vele manje vele bekhize khakala yibe ngibona vele sokulethela imkhoka vele eminingi vele empilweni
ye lapha ke besixoxa namhlanje lo mnumzana Jeffrey Thuma ngugolide kola ngale ke kuJimila sibonge kakhulu igolide ongathini lokusasa
andibonge nami
wamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sengathi kungaba injabulo ukubana sihlane njalo ngalolu suku lanamhlanje bathandekayo benkosi singabaphilileyo namhlanje siyaqhubeka ngendaba yamasamariya liyakhumbula lezi nsuku ezedluleyo mamasonto edluleyo sasikhuluma ngomfazi wasesamariya uJesu acela kuye amanzi ubana amnathise bamphuzise njengoba wayese omile ngemva kokuhamba isikhathi eside. Namhlanje ke sifungile sikhangele njalo ibizwi lenkosi eligudla kuwumi elithinta wona amasamariya lawo njengoba sasijilo ke ukuthi amajuda lamasamariya kwakuyingwele nja kwakungabonwana. Kodwa ke sizwe ke lo omunye umsamariya endabeni kumbe esifundweni kumbe elizwini lenkosi namhlanje esihlangana nalo sabelane ngalo. Namhlanje sizakhangela encwadini kaLuka isahluko seshumi siqale endimeni yamashumi amabili nesithoba munye siye kuma endimeni yamashumi amathathu lane uverse 29-34 encwadini kaLuka chapter 10. Sizaqalisa muverse 29 kufuneka kanje ke basona sithanda ukuzithetha sathi kuJesu umakhelwane wami ngubani na. UJesu waphendula wathi umuntu othile wehla eJerusalema eya eJericho watheleka phakathi kwezigcwele egcwele zamhlula izingubo zamshaya zamuka zimshaya umlondo nje. Kwaqabuka kwehla umpriest othile ngaleyo ndlela wathi embona wamgwemela. Kanjalo nomlevi efika kuleyo ndawo embona wamgwemela. Verse 33 kepha umsamariya othile owayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone wamhawukela. Waya kuye wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini wamkhwelisa esilwaneni sakhe wamusa endlini yezihambi wamgcina. Long verse 34 zihlobo zinkosi ezithandekileyo laba sihlangana labantu abafanana lathi esingabafaka ezigabeni ezijiyeneyo. Ekokuqala sihlangana lale indoda okuthiwa yisazi mthetho uJesu yiwe phela ayephendula lapha enika lo umfanekiso isibuze umbuzo ukuthi umakhelwane wami ngubani. UJesu abesebatshela ke labo ababelalele laso leso sazi mthetho sasikhona ngoba kwakuphendulwa sona phela uba umuntu othile wehla esuka eJerusalema esiya eJericho wahlangana lezigebengu, wahlangana lamatsotsi, wahlangana labogubuzela, wahlangana labo bonke abantu bamashurugwimbo, wahlangana labantu mabamabhemba, kodwa wahlangana labantu ababengelabuntu ngoba kuthiwa bamhlubula izingubo, bamhlubula izigqoko zakhe, bamshaya, bamtshiya elidokoza nje. Lapha abantu singakhangela ukuthi silabo abantu abaphila ngokuhlukumeza abanye basuke lapho babathiye bese ebunzimeni obumangalisayo. Kambe awukho phakathi kwalabo bantu abenza njalo na? Unkulunkulu akusize ungabi ngomunye walabo abangalanembeza. Asikhulekeni Nkulunkulu sisize singafani singabi izigebengu ezihlupha zihlukumeze imphefumulo yabanye abantu. UJesu siyakhuleka. Amen.
uhlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kwezemidlalo, iqembu leIslanders FC namhla linqobele Bulawayo Chiefs 1-0 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalelwe eBarberfield Stadium koBulawayo. Emidlalweni efanayo, Wange 0 Manica Diamonds 1, Dunambas 3 ZPC Caribas 0, Greenfuel 0 FC Platinum 1. Kusenjalo, umqeqeshi weqembu leBlack Rhinos uSaul Chaminuka uthi umkhulu umsebenzi okumele wenziwe ngabaqeqeshi abasakhulayo ukuze kutholakale abagadli abalitshayela emambuleni okuzwayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Ngemva komdlalo weqembu lakhe leChicken Inn wona ophele iqembu leBlack Rhinos linqotshwe nge-1 kanya, uChaminuka uthe abaqeqetshise bangenwa umkhuba wokuqakathekisa uvala igedi bekhohlwa ukuba naphambili kumele balitshayele emambuleni.
Kufuze sisebenze kakhulu ngokuhlohla ibhola. Itraining yenu kumele sisebenze kakhulu nge-final third. Yabo. Ukuthi singafika ku-final third kufuze senze njani? Amaplayers abakwazi ukuthi hayi singafika endaweni ezinhle kumele sitshaye ibhola kumbe sikombayine senze njani? Cross the border, skirting the crosses. I think generally, organizing is what in the brain of artists. We don't want to approach the box that was routine. This is the time, so we listen to each other.
UChaminuka uqhubekele phambili wathi yena ukungabili abadlali abaphekekileyo uqalela ekukhuleni kwabo ngoba bengatholi imfundiso eyaneleyo.
I-grassroots yethu, i-equipment ezisetshenziswa ngapha egrawundini like amamanakhwini awutholi lapha. Very few clubs have those things. Sitrain abafana balabana bekhula. Kumele bayenze konke le okwenziwa emakhiweni, okwenziwa kuMzantsi Afrika le, okwenziwa phansi le eMzantsi. Ibhola vele litshiyele.
UChaminuka usanda kuqhashwa liqembu leBlack Rhinos lona eliqhuba nzima lonyaka kusigaba seCastellaga Premier Soccer League, kodwa yena uthi leso simo siyaguquka maduzane.
Kwenza kwenza kwenzakala ukuthi iteamu eziphezulu zingagcina zilwela ukusurvivor and singawina kabili, siwine kathathu, wathola ukuthi sisaba sesiphezulu vele sesingazanga cabanga ukuthi sakhe sawina dubeka kaka. Mina ngingaphaniki kangako, ngibona iteamu leyi-survivor.
Iqembu leBlack Rhinos beliqeqetshwa nguStanford Sticks Mtizwa ekuqaleni kwemidlalo yalonyaka, njalo uChaminuka uqhatshwe ngenyanga kaNkwenkwezi ngemva kokuba impumela yemidlalo ibingekho mihle. Iqembu leBlack Rhinos yilo elijeke amanye engalane nemiklomelo, lile miklomelo yisithupha ngemva kwemidlalo elitshumi lambili. UChaminuka waduma edlalela iqembu leBlack Mambas ngesikhathi esadlala, njalo ke waqeqetsha amaqembu abalisayele Maswingo United, Eastern Lions, the Buffaloes, ZPC Caribas kanye leBotha Strikers. Okuyenjalo waba ngumsekeli kamqeqetshi weqembu lesizwe lamaWarriors. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sike singene kwezomculo.
Salibonani, salibonani, sulukandaba. Kuphi nakuphi nje la ukuyofinyelela lo mlayezo embingelela ondingelela ngumayibongwe Mlalazi odabuka ewana ePlumtree. Manje sengihlala eCholosho kogwese, ngikhulumela iqembu lesilola mkhonto. Iqembu liqala ukulirekhoda ngo-2021. La siqale senza i-album, 2022 senza i-single track. So kushutiyiso lezo ngoma nje sisenazo, kodwa ayisiqhubekela phambili ngawo nje umcimbi wakugcina ngalapho. Ngoba namanje siyazama ukuthi mhlawumbe kukhona i-album esingalenzi. Sekhona mpela nje besicela ifukona lona mandla ukuthi mhlawumbe sisephambili singaya ngoba siyazithemba nento esiyenzayo siyayazi ngisho nje hayi uthando lomculo kuyinto ekhona mpela eningi futhi esisafisa ukuthi siqhubekele phambili ngayo kakhulu
dalengumbule go uthandwa sami dalengumbule
Ngiyabonga kakhulu kubasakazi be-Studio 7 nakubalaleli nje ngiyabonga kakhulu lakho efike kunele khona lo mlayezo
Yes, ke sibalela kunye ke othunyuzwa ngabantu ku Facebook page lesindebele VOA Zimbabwe le VOA Ndebele into sinjalo so ke sikhasa nge VOA Ndebele kulo Alpheus Sifuyana uthi hey kuzime sikubonayo lapha abantu bekhankasela ukhetho oluzayo kanti abantu indaba bebiza labantu laba basontayo ukuthi bangene kukho konke lokho sibonile ke amapostoli labantu eZayoni besekela umnanga kwakati uhamba njani kuzobuya uPrince Maphosa uthi hey bantu lingamixi phela ipolitics lezinto zikaNkulunkulu kuvela kuhambelana konke lokho lingakuhlanganisa kuzahlupa kakhulu kuzobuya njalo lomunye uthi nguSalmon Solomon uthi kuyamangalisa kakhulu ukuthi amabandla aphikisayo unakaqalisi phela ukukhathazela ukhetho kanti kuhamba njani sicela sitshele kuzobuya ke uMP Maqhoba uMaqhoba ke uthi hey esikubonayo kuzima lapha emhlabeni nxa amaZayoni segida kangaka agidela ukuthi kwenze njani isibona njalo lamapostoli echaya phansi kuze kuzwele kambe kuhamba njani uMaqhoba lowo kuzobuya ke uSiphamandla Nkosi uthi amasonto saphenduke okunye kambe kuyini konoku abantu bakaNkulunkulu begijima ngezepolitiki kambe siyaphephela phi Freedom Vision Ndex uthi ukusalayo ukuthi siyahlupheka sonke elizweni leZimbabwe kuzobuya ke uGift Asande uthi yebantu lo nyaka sizabona okunye savelelwa so ke siyabala nje siyaphambili khonokho ke okwenzakalayo kweZimbabwe uVusani Khumalo uthi abantu bamosha ilizwe kakhulu khonokho abakwenzayo ukuthi bebegidagida endaweni zabo bopolitika zabo sopolitika asikufuni thina uVusani Khumalo uyathenga siloku mangalisayo kodwa kulomunye uthi unguthandeka uthi hayi bantu khonokho phela ukhankasela okunje sikujayele thina into esiyaziyo kunjalo ke sigqibe uhlelo lwethu lwanamhlanje akuthi sikhangeleke ebesilazo akhala amanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kalikhutshwanga ngemfanelo uhlelo lwe-Consensus Candidates Selection Process kodwa ibandla le-CCC lithi lwenziwe ngemfanelo sigqiba ke lapha-ke uhlelo lwethu kodwa lingakhohlwa ukuthi sithumezele imilayezelo sonke isikhathi sikhona thina la lapha-ke umthembo osithembayo ukhiphe sidube lilale